So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 18 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze-COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqansa ziyaphezulu.
Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegcikwane le-COVID-19.
Abantu lokhe bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana nalo ukuthi izikolo zethu zikatshana.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuchamfundo solwayo ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu abalandeli abakutshelwa nguhulumende nabezempilakahle.
Amahla bezulu lapha asehambe nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo sakhuluma ngawo kwaze kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokho esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer leyabonwa ngabadala uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani, bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama-face mask okuzwayo, lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa sefelwe yisihlobo sakhe segijima njengomuntu ekhala ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu uthiwe yi-coronavirus, shiye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwa ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo ezikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu, behambe beka umuntu lo osesithile. Bayekele ukubizana besenza izimfa. Lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imingcwabo kakuhambe izihlobo kuphela. Umuntu engase wathengezwa imfa yonke segijima akusesi lesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi likhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana. Ngoba kuvikezayo lawa uyabe buthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. UMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Nombolo ziyaqansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi leyi iDelta virus le khona ekhanya abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazayo ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Bakhona abantu abaleyo bedele ukugqoka ama-mask, bakhona abantu abaleyo bedele i-social distancing, kula bantu abaleyo bengafuni ukusanitizer. So ke abantu bayaxwayisa ukuthi kulanzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye lenza igciwane liqhubeke siya phambili limemetheka ngabantu ababuthana nxa kufiwe. So abantu bayacela ukuthi ezemfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singaye, kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokhu besenza inkani kube lokhu beqhuba ezemfeni. Kodwa ke siyacela bangakwenzi ngoba nangale emangcwabeni akulahle ubucouncil uselabantu abaqhathile abasebenza ukubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi. So abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini bangabhonga ukuphumaphuma njalo balandele izimiso ngoba ukufa kukhona leyigciwane liyamemetheka okwesabekayo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 1,982,613 sebehlolwe batholakala bele COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungama-doses afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentatheli zindaba ebona ngenswelo langenhlelo zabesifazana iZimbabwe Women Journalists ithi izakwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikaMuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. UNkosazana Prasetis Jeremiah osebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayizilinganiso zokufika phose amajumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli, inkokheli zamabandla okholo, idale lephalamende kanye lamapholisa. Kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
ELeZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye, kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza, bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzaxa Ngulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe.
Abaningi bakhona ungakhangela kuhle kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi zokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu, but abasagxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mupambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba eyama-CSOs sibili ye yindaba esukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe i-politics yala i-toxic suki phambanise umsebenzi omuhle oyabo senziwa ngama CSOs. Sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela, uthola ukuthi la khona apha le internal politics yalapha nayo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mopambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, uthi kufanele kube lemithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabeleni seMathebeleleni South lay uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kubo 82,000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu. Kunsuku zakhathesi kuzananzelela ukuthi ama-civic society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe.
Kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo okunhlanganiso ye-ibhethu likaZulu usola uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama-NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebeza alayina le-opposition. Bayabebona ukuthi akungazayo kwaba le-democracy kulo mbusazwe lo okhona.
abantu abanengi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kulokhu eziwenzayo. Umnumzana Patson Xaba, isakhamuzi sakobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa yikuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlangano niso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo lozulu.
Kungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kwebulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi, kuyathiwa yindaba uhlokozi bulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councilor be-MDC, kutsho ukuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezanu.
Umaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona hathi inhlanganiso lezi, abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7, ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sisesigabeni sekuwana kuwat 8 ebulilima East esabelweni seMatholweni South, lapho sixoxa khona ngodaba lokuselakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa inhlanganiso ye-Afa Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana nalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho sihlala khona, something like 23 kilometers away from our home state. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama long distances akhona abamaningi kakhulu, suka sifeli interest esikolo. Ungahamba this long distance ufika udiniwe, 54 periods uyabe ungafundi, uyabusaresta. The other thing, endleleni leyi akulamizi, so i-protection yakhona it's low. So uhlangana lokuhlukunyezwa lento eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabi le interest indaba zesikolo.
Unkosazana Hendrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunda ephakama, hluphe bengihlangana lalo ukuthi bengihamba ama-long kilometers, 20 kilometers lazi bengifika ngisiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi ngibale izinyo nxa ngi-chayisile khaya, ngingatholi isikhathi sokustada. Futhi benenkinga yodaka nxa izulu linile, besihamba ngesidaka sifika zezingcolile esikolo. Lokuba manzi kwesikhathi sifike ngimanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-issue ye-secondary school yeyinganto iyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers injalo every day, Monday to Saturday, because sometimes we are busy on Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la eviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendija apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikole esikatshana le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni, ngoba isi iganga lomkhonale ekomanguba to Nduja iganga. So kwiganga kunjalo kuyangekho safe kulabantu bethela abayenza i-violence kakhulu khona ale sidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso i-Afa Group Trust ibambisana lomsakazo we-Studio 7. Lingakhuthwa lohlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sangangeni kusigaba esilandelayo, sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni eduzane lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Ukhangelelwe ukuba kusasa kuzaqiniswa Imidlalo yokuqala nobukhohlakali ilethethwa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko
esiyenzile. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngemisebenzi kaGlozi K. Silomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Nxa sikhuluma ngoLozi K, sikhuluma ngomama owayephiwe ukukhalipha kakhulu, yena owayezalwa nguChocha Dlodlo emzala loMatshabalala. Yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo esasihlasele isizwe simnyama esasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayengana mntwana, kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa ngusidambe, inkosazana usidambe. Umama uLozi K wayetshatwe yinkosi loBhengula, njalo wayeyifavorite yenkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani isinyamalele inkosi uloBhengula?
Kuthe ngomva kokuchitheka kwesizwe samahlabe Zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894, umama uLozi K wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi, wayakha umuzi ebubi ukuthiwa kukonkosikazi. Lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi, khona lapho okulendlinza lakhe khona. Wazethatha induna uMtshana Khumalo nomfanyana Khumalo ozala umlonyeni, umlonyeni ozala uMabhiba, ukuthi beqaphe ke lesiyana sigodlo.
Okunye ke kwabalanda, wenzani uLozi K?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe Zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu, owaholwa ngumama yena uLozi K. Kwakule butho lapho ingubo insukamini siziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo layo ubaba uMtshana Khumalo. Leyo mpi leyo yathatha isikhathi eside kakhulu, kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe. Ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi K waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe Zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe. Isaphelelanga ke kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esenfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February. Lapho ke kwayehla khona ifeli imnyama esizweni samahlabe Zulu kuchitheka kwazo, lanamhlanje sasala singalamalusi.
Simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besiqhuba lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useMispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifuna ukuthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Ngiyakwazi ukuthi empilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube yingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzichiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 iverse ka-8 ithi, yona zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananzelela kwenzeka nxa sikhangela eBhayibhelini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? Siyabona kokuqala ngifuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo. Lokhu kutsho ukuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi. Nxa sibona abantu besona ulelungelo lokuthi uthukuthele, ngoba simbonile lapho uJesu esiba lolaka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba ngumkampu. Njalo siyamfica uJesu esiba lolaka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu. Ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesiba lolaka kumbe lokuthukuthela nxa kulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu. Wayengaphonguba lolaka nje entweni yonke. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose, siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani, engangeni elizweni lesithembiso, yikuba uMose waba lolaka. Kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu esebenzele yonke into, bekhalela ukuthi bethole amanzi okunatha, bekhalela inyama, bekhalela ukudla, uMose wayelokhu ethukuthela esiba lolaka. Ekucineni siyambona uThixo esithi kuye, tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi, yena watshaya kabili esezondile. Njalo siyahlangana lo Mose laphana evela phiwa imithetho uNkulunkulu, wathi esehla wafica sebekhonza izithombe, wafika watshayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele. Ngakho-ke ulaka lukhona, siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona. Kodwa kanti siyananzelela uPawulu uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Ngakho-ke lapha bemfuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo, lokuzondo ngazondo uzondiswa ngomunye umuntu. Kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho. Kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini, ufonele lowo muntu okucaphulileyo, uxolisane lalowo muntu, kumbe kungkhaya ulwe lonkosikazi. Akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlalanga phansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini.
Kuyibhede mfundisi.
Baba Nkulunkulu, siyathandaza igama likaJesu kulaba abalaleleyo ababa lodubo lokuba lolaka lokuthukuthela ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu wami, ngabe ungaphilisa imtshado, uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane zasemabandleni, abantu bengalwi. Egama likaJesu siyathandaza, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Siyabonga kakhulu Jake Mdala Ntungame Linkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMichael. Namhla kuhlelo silodise Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo, nantu udaba esilalo uhlelo, yini umbono wakho?
Yabonga ithuba mayi. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu, especially kathi singesikhathi se-COVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni, and most of our families ngapha that are child-dated families, abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje labadala, uthola ukuthi abadala bayatho ukuthi khona sokulabantwana ababehamba behlala emezive engekho lasekhaya, uthola ukuthi abantwana bayahamba labantu abadala. These things they lead to ukuthwala kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona sexual health education akusinto evamileyo shuthu uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona even lama values ethu le culture. So most of the time uzathola khona the same region ethu affected nge pass rate is the same region ebile high rate ukuthola kwabantwana besikolo.
Silokho sikudaba lolu uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazana abangaphansi okweminyaka ewu 16 abayenelisi ukuphiwa ama contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokho likhuphuka njalo uhlelo lwe lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusanda ukwenziwa nguhulumeni?
Mina ngombono wami uhulumende lapha akayicabangisisanga le nto le ngoba siyishaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi ukuthi si-ignore ama-challenges esibhekane lawo and pretend as if khona le nto le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accepte ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard, something which you need a collective approach ukuthi siyenze ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele singabazali lohulumende wonke nje ama-stakeholders. But yinto esikhona kuhle ngoba kale ukukhuluma ngakho, but lesi sinqumo sokuthi uhulumende sikhona abantwana basezobethwa ama contraceptives kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hayi, isikhathi sesesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitshele ukuthi khona sokwenzakela, how best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala. I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona silandele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of ama izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze yokuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufitha ini kusyllabus ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Sinkathi sikwi lockdown lezikolo zingavulwanga kutshengisa ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakalayo kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi amanensi abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube nendlela lokuthi khona amapolisa maybe through victim friendly unit bekwanisa ukufinyelela kuzakhamizi, because that's where it needs ukuthi khona kubonakala ukuthi umsebenzi ukhona, because the quadrants amapolisa yiwo angaba elendlela yokuthi khona ngafinyelela kuzakhamizi ezehlukeneyo.
Hayi, Sulukandaba Lumzwile umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiatives ngwebe silale namhla kuhlelo kwanele kwanamhla zohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Onobalulisayo ngumaigobe ngithoka komuhle zimpapo muhle zohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethulo Elijah Nkala okuhomela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokugijima wama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kunsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe eziningi.
Omele enze njengami, kumele azinikele, enganathi, engabhemi, ebe ngumuntu osobho ohlala e-right, engalaleli ubuhlungu be-training. Engalaleli ubuhlungu be-training ngasoze phumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona njani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakatheke kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Into athi iphiwa ekugijimeni athi bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons, yibade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhangelela phansi ngoba ayela nzuzo, yikho kwade kukhona. Kodwa kathesi ngibona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa sezawungama-local competitions bengicela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate becube ngibanika kube ngama-prize wama-exercise books. Yikade ngwe just ukuba-motivator ngisezela ukuthi liyana indlela yokuthi kuthiwa i-marathon yethu lama-prize bekufaka eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala Ubona ngani athletics yakulethelana?
Ngezicoco kuphela wabisa udumo but ngangwa kule mali ngikwama nje amazwe ngakathesi ngame good asset ku community nganyancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangukuphiwa ncaswina. But as we know, Konoko Amameta, since I'm saying, which is very well in life in monetary, or we told.
Who elected Kalawangi and Nagumuntusano were Olympic Games, Honda 1988, Kuala South Korea, Skokalai, Esamawabeni, Kematerian South. Silkumalapa, Utterlu to Lam Tanje, Oliver Sai won't keep.